Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga difuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni wa Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 24 Ncwabakazi 2020 nguChris Dande. Endabeni zethu namhlanje, ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili abadabuka esigabeni seManicaland ababhubhileyo bebulawa umkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi inani lababanjwa leli gcikwane lokhu liqansa.
Okokuqala engikunanzelelayo, kusalabantu abangathi bangamahlongandlebe abangathi abakazwisisi ukuthi lo mkhuhlane ukhona.
Abathathu abasezandleni zamapholisa besitheswa icala lokutshotshozela ukutshengisela abathi omnumzana Job Sikala, Jacob Ngarivume lo Hopewell Zingono bakhangelelwe ukumiswa imithethwandaba lamuhla.
Lokhu okwenzakalayo yikuhlukuluzwa okwenziwa abantwana baseZimbabwe. Kathesi ungakukhangela kakusese ngokwe-opposition yodwa.
Ibandla le-MTCT lilandula imbiko ethi lisebenzelana lebandla leZANU-PF.
So angazi le mawuthi abantu abasivotelanga ukuthi ukhuluma ngani, ngoba ngaba sivotelwanga ngaba sikwazi ukuthola la ama-spaces lasekhona.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili abadabuka esigabeni seManicaland ababhubhileyo bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi inani lababanjwa leli gcikwane lokhu liqonga. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi amathathu lasikhombisa 37 ababanjwe leli gcikwane kumahola angamachumi amabili lane asanda kwedlula. Inani labaligcikwane leli elizweni jikelele selisedlula inkulungwane ezinhlanu 5930 labulala abedlula ikhulu lamachumi amahlanu 155. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ezakhamuzi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi. Saqala ngumbuza ukuthi umumo wokuthelelana igcikwane leli unjani kobulawayo.
Okokuqala engikunanzelelayo, kusalabantu abangathi bangamahlongandlebe abangathi abakazwisisi ukuthi lo mkhuhlane ukhona. Ngokunjalo impilo abayiphilayo leyane ukuthi abalandeli izimiso ezokubana sivikele umkhuhlane. Kodwa engikunanzela kakhulu kungabantu laba abavela ngaphandle kwelizwe kakhulu eSouth Africa leBotswana ababuya ngendlela ezingayisizo esingathi thina babuya ngedouble up. Bona abana abantu sibona ngathi babezingozi kakhulu ngoba babuya lapha bahlane labantu bengahlolwanga. Ngokwenza njalo bathiya leli gcikwane, abayenze bethiye leli gcikwane babuyele futhi ngendlela ezingaqedakaliyo. So ngokubona kwami ngibona ngathi yikho okubangela ukuthi leli gcikwane libe loku liqanza labo bobulawayo ngalezo zizathu. Njalo siyananzela labona abanye abantu ababuyayo kuzokuthiwa kulamagrosari abuyayo ngendlela ezingaqedakaliyo evela ngaphandle kwelizwe. Le ndlela afika abanjwe ngayo sibona ngathi lawo asikhonzela usipho lokuthi leli gcikwane liqhubeke limemetheka. Njengoba thina lapha kobulawayo abantu esidula nangapha leBotswana lilizwe South Africa abantu abathaya khona ama-double up, mbona ngathi yikho ukusikhathaza ukwenza leli nani liqhubeke likhwela siya phezulu.
Ngokubona kwakho kungani inani labantu abatholakala bele gcikwane le-coronavirus lisiba phezulu kobulawayo?
Esikunanzelela lapha edolobheni lakobulawayo ukuthi umumo we-COVID-19 kumbe coronavirus ukhanya ungamhlanga ukuze kufike lesi sikhathi. Siyananzela ukuthi khathesi ekuqaliseni ngale bekusinanzelela ukuthi abantu abaningi kade begula bebanjwa belalo umkhuhlane ngabantu kade bevela phandle kwelizwe kuwoBotswana eSouth Africa. Kodwa khathesi siyananzela ukuthi lakhona apha kobulawayo isiphe sesiba lalo ukuthi sokusiba la ma-cases amaningi abonakali ngabantu abavela bangazange baphume ngaphandle ngezindlela thina sihlezi phakathi kumuzwa wobulawayo sokulokuthelelana okuthile. So ngaleso sizathu kuyatshengisa ukuthi hhayi bo abantu kufanele sinanzelele ngoba gcikwane leli khaya liyamemetheka umumo wakhe sawumuhle.
Abantu bayalandela na imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus khona ngapho kobulawayo?
Well, eqinisweni abantu khathesi abakhona abangokuningi bazama ukulandela, kodwa silabanye abantu futhi ungananzelela abangalendeli abangathi baqhubekela kubeli bona bayesaba umthetho besaba amapholisa ukuthi amapholisa bengibona ngabo bazathini, ngoba abantu ngendlela bamiyana ngayo. Okunye njalo mbona luyasukuluza kakhulu yibuyana. lokuswela yikho kwenza sibe lohlupho. Idolobha lobulawa kathi siyananzela ubana siphakathi kohlupho olwamanzi. Ngokunjalo kuba lezi ndawo ezithatha isikhathi ezingelamanzi phose iviki yonke. So nxa amanzi sebuya ngembawuza leyana enika abantu amanzi e-City Council, abantu bayaminyana khona phana bonke sebefuna amanzi, abasahloniphi lokuthiwa yi-social distance. Siyakunanzela lokho. Lanxa amamasi bayagqoka kodwa kuba lokugudlana okuningi lokufuqana khona phana kuba yingozi.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi zakwaBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 nekhona le kobulawayo. Abathathu abetheswa icala lokutshotshozela udlakela abathi umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala, umkhokheli we-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarevume lentatheli izindaba ezimeleyo uHopewell Chingono abetheswa icala lokutshotshozela udlakela bazamiswa emthethwandaba lamuhla. Ungarivumelo Chingono sebehlezi okwenyanga eyodwa esitokisini belokhu besalelwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. USikhala yena uze wabanjwa ngamapholisa ngemva kwenyanga ewadenya. Kulokuphoselana aqatha phezu kokuba ngubani ongaba wathengisa emapholiseni uSikhala ukuze agcine ebanjwa eHarare. Kunjalo nje abalwela ilungelo loluntu kunye labamabandla ezombusazwe aphikisayo bathi amalunga abo elokhu ebotshwa mahlayana ehlukuluzwa njalo ethunjwa ezindlini zawo ngabezomvikela besebenza ndawonye lamapholisa. Ummeli weBhinga North edalele ephalamende umnumzana Prince Dube Kosibanda owebandla le-MDC Alliance uthi umenywe ngamapholisa akobulawayo kulandela ukubonakala kwakhe enikeza izisebenzi zevinkilini lako TM Hyper akobulawayo amalembu amabili alotshe ukuthi ibandla leZANU PF kumele lisuke embusweni kumbe ZANU PF must go ngesilungu. Umnumzana Sibanda utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi usetshele igqwetha lakhe ngalolu daba. Uthi njalo wesabela impilo yakhe kulandela athi ikuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabanye bakhe kanye labalwela ilungelo loluntu yikho esakaze lolu daba enkundleni yobulembu be-internet obeTwitter.
Lokhu okwenzakalayo yikuhlukuluzwa okwenziwa abantwana baseZimbabwe. Kathesi ungakukhangela kakusese ngokwe-opposition yodwa, kusese yi-civil society yodwa, sokungama-civil servants, sokuyizisebenzi zonke, sokungabafundisi bama-church atshiyeneyo, kakusela muntu okuthiwa khona nguye umuntu o-right. Wonke umuntu sokufuza ukuthi ehlukuluzwe ngaphandle kokuthi umuntu ethi sivumelana lobubi obenziwa yi-ZANU PF. So ke mbona ngani ukuhlukuluzwa kulokho oqhubekela phambili, kodwa sina savela sazinikela, sangena kule struggle sikwazi ukuthi esasikudinga yikuyini. Sidinga ukuthi khona sibe lohulumende oyakwenza ukuthi izibhedlela zibe lemithi, izibhedlela zibe labodokotela, izibhedlela zibe labonensi, izisebenzi zasezibhedlela zihole, ama-civil servants ahole imali yakwenza ukuthi begcine abantu babo. Njalo sifuna umkhonomi wokuthi khona omunye lomunye angafuni ukudinga umsebenzi ewuthole. Asifuni ukuncindezelwa. Mbona ngani labo abalwayo ngezimpi zabo 1970 babesilwa against ukuncindezelwa okufana nalokho.
Usanda ukuthi udingwa ngamapholisa ngoba wabonakala uthwele amalembu lawo okuvala ubuso okuthiwa ngamamaski. Ungathi amapholisa ayabe ehlukuluza abantu kumbe esenza lokho akathi yikulondoloza umthetho ukuthi kungabi lenkuthazo yokuthi abantu bevukele uhulumeni.
Mamhlanga ama masks lawa ayebhalwe ZANU PF must go. Mina ngivele ngigqoka lawo mamaski everyday lapho engihamba khona ngitsho nje la kuma roadblock awo amaphoyisa ake mbone ngiwagqokile lawo mamaski. Njengoba nje kuyafana kube lezikhathi lapho engiyake ngigqoke khona ama-t-shirts ayabe ebhalwe Nelson Chamisa for President kumbe amakepesi abhalwe Chamisa for President. amboni lutho olubi ngalokho engiyabe ngikwenzile njalo kumbukuthi nginike umuntu kumbe ngihambe nganika abantu abanengi abezana uPF bake begqoke ama t-shirts kumbe amanye ama material abhalwe khona ukuthi khona MDC ngabathengisi ama sanctions must go kuvunyelwe yi democratic society sokungani umuntu wonke sokufuze ecabange ngendlela yezana uPF you know izana uPF kaso Zimbabwe izana uPF ngumhlangano nje wabantu abalutshwana othina masa labo mnangagwa labanye nje abalutshwana akufuzanga thina abanye besibambe ngamandla ukuthi khona sikholwe kulokho abakukholelwayo
lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umela iBinga North edalele parliamente njalo engwebandla le MDC Alliance ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we Studio 7 Ibandla le-MDCT elikhokelwa ngukosazana Thokozani Khuphe lilandule imbiko ethi lisebenzelana lezanu PF. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba ugatsha lozokhetho lwezekhe lwazise ngeviki edluleyo ukuba leli bandla lizakhetha amalunga alo ukuthi athathe izikhundla ezatshiywa ngamalunga ebandla le-MDC Alliance axotshwa libandla le-MDCT edale. Abakhethiweyo ukuya edale lephalamende babalisa unkosazana Khuphe ngokwakhe labanye abalithumilane abaza kuba ngamalunga esenate ledale lephalamende. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Uzokwazi ukuthi iPR lesenate ngama positions afilwa yipart ngoba ivotelwe ngabantu so angazi ke mawuthi abantu abasivotela ngokuthi ukhuluma ngani ngoba ngaba sivotelwa ngaba sikwazi ukuthola la ama spaces la sekhona lezi zikhewe sezivulekile nje zivulekwa ngoba livoti iparty yethu elitholileyo ebantwini so haya kulona iqiniso ukuthi asivotelwa ngabantu ngaba basivotela ngaphela ngabe asina positions okumele sizifile.
Bakhona abathi bona ibandla lenu lingani likuhlangothi lwezanu PF ngoba alizwakali licothoza okuyabe kwenzakele okufana locuku kumbe kwephulwa kwelungelo likaZulu. Lithini lina ngalokho?
Ngokunye okungayisoqiniso khona lokho umsakazi, nge-Friday ngenze i-interview ne-Open Pal ngizokuthumela yona manje. Sikhuluma ngamalungelo abantu ukuthi hayi akumelanga ukuthi abhekelwe phansi. Manje ngenze enye interview neyinye i-station. Ngikhuluma ngamabhishop ukuthi amabhishop ayekwe phansi angasukelwa. Nokuthi nencwadi ebhalwe i-government le yaphuma ibhalwe ngumama uMonica Mtswaka ekhulumela i-government ukuthi incwadi embi kakhulu. I-government itshela abantu bemadebheleland ukuthi they must just go and jump in a lake ukuthi akukho umbuso ongabhala ubhale ngaleyo ndlela ubhalela abantu ngempela abantu ababhekiweyo. So hayi sibuhlungu and besingakukhangelela ukuthi ngo-2020 i-government ingaba lesibindi sokuthi ibhale incwadi enjalo itshela abantu bemadebheleland ukuthi abahambe bayokufa.
Lo ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leThe Standard lithi kwaba lokuphikisana phakathi kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi bakhethe bani ozakuba ngumphathintambo wezempilakahle. Okubangela ukuthi uMnangagwa akhalale ukukhetha wathi kazithathele lesi sikhundla uChiwenga. Iphephandaba le-Chronicle lithi umahluli wakobulawayo umnumzana Thompson Mabhikwa usecele ukungahluli udaba lwecala lokweba igolide elalisetheswa igqweta umnumzana Admire Rubaya. URubaya ufuna ukuhlawulwa imali nguMabhikwa esithi wabotshwa wavalelwa ejele leKhami ngomnyaka odluleyo yena engelacala. ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani njani imali lo-welcome Dube okuma echolo chokomali. Mina badala ngikhala ngendaba yelizwe langijonge ngikhala ngalo. Into ivele thina ngeke zabe zesabelo emandebe emashoneni ngoba ilizwe ngelamandebe elamashona. So sithi amashona vele ayikho thina into esizayenza. Khulume futhi ukhona ubhuti othi thina hleli eGoli sifuna ukuyalungiselwa. Siyalungiselwa ngubani? Alibakuya ngayi uRamaphosa akade ngasixotsha sonke isikhathi siye khonani ekhaya. Asazi yena kumbulawo amandla okulungisa ngoba thina amandla asilawo. Angeke sibe lawo vele ngoba ma uthi uyabona uyafaka umbono uyafa, uthi uyakhuluma lokhu uyafa. Baningi abanye abafowethu asebefile, abanye basemajeni indaba kamnankagwa lebandla layo. So inzima le ndaba, inzima kakhulu. Thina maNdebele asila kwethu.
Sanibonani, sanibonani bantu bakhethile njani ngezindawo ngezindawo. Ya lo mnankagwa lo wayecabanga ukuthi upresident ipapa lombhida lo owathi abantu bede wona. President ufuna umuntu ofundileyo, angekho uko ukuze ngopresident ungazi u-alo ilo uphu ungakwazi u-one minus two, ungakwazi ukovuka ugidima ukuthi upresident usizwa ukuthi upresident ungenela ukutshontsha, ungenela ukubulala abantu. Manje kuyacaca manje ama-election aziveza manje izanu P_F levele iyiveza sobali ukuthi abazange bevotelwe ngabantu labo abantu babo. Laba kusala abantu abafunayo labo, abantu bayabazonda abantu bezanu P_F. Angeke uvotele amasipela la. Akula muntu ongavotela abantu ababulala abantu, akula muntu ongavotela abantu abathumba abantu, akula muntu ongavotela umuntu osarepa umfazi ngesikhathi lesi. Caca sobala vele ukuthi akula muntu abavotelayo ama-election. And kuvele kuse-investini kabantu bani. Angeke ukuthi wavotelwa ngabantu udlula lokuthumba abantu ebusuku. Akula muntu abavotela abantu bezanu P_F lapho. Kanti vele kobavotelayo ngani? Manje sebesithi 23 bazowina ama-election. Bantu bathi ukuthi vusana amehlo izanu P_F kungena muntu ozoyivotela. Loba bengabuya lo muvu wabobolileyo, la mabele wababolileyo, yekelani lingathathi. Loba lingathatha lidle izanu P_F lingayivoteli.
Salibona ndebasakasibe Studio 7 linjani ke injani impilo yakwenu? Hayi bo, siyalibonga ngalo msebenzi lophetheyo. Hayi kuyabongeka kakhulu ngonibana. Mara eyi kula inkinga labona ingxaki ekhona emhlabeni eweZimbabwe. Eyi kunzima bafethi ngonibana, lizuzela lani ingxoko eziphuma ebantwini. Nanku nje labo Jobu Sikhala sebethe badotsha, nanku omunye la esethe wadotshwa emzini wakhe ngumuntu omileyo kungaziwa lokuthi kuyenzakalani. Eyi asazike jobani iu eoiu yakhona nayo nasadike sasayilindile njengamaZimbabweni ukuthi hey andibana nje bethi besukume bebonisa nalo umbuso okhona kuleli lizwe leZimbabwe. Asazike bafethi, mara labona ukuthi hey indaba ezenzakala nampa nje, labona abamajele abagcina amajele nampa baphonga ukukhuluma intando yabo. Bathi bona hey nanku ke umuntu waphuza ukubuya, bathi iye maketane wahamba la maketane ezandleni ayenyaweni. Bathi bebuzwa bathi hayibo amakhila ayalikhinyuleka, bathi sekonditheyi kodwa hey uphuzile uke ekhoti kodwa umlandele ukuthi izivalo kade ziyalukuvuleka. Mara nikubhekile iqiniza anitabona ukuthi yikudelela vele, bazitshela ukuthi hayi vele ithe siziphethenda kulo ngasidonzenda kulo ngasiqamula. So far asazwa fesi manithi nje lithuthumeze lababa isadiki uRamaphosa nje ete ngathi uyaphuthuma. Mara siyazi ukuthi ayikho lenye into angayikhuluma uRamaphosa wonibana. Mayobona umhlwebo ebhekile ukuthi yini into eyenzakala eZimbabwe bafethi. Asiboni ukuthi uRamaphosa ngakhona ukuvula umlomo ukhuluma intando yakhe kumbe ukukhuluma okumele kulungisiswe eZimbabwe. Mara siyazi ukuthi yazi kulezigebengu. Mara asazi ukuthi bazovelapha bangasikhulula. Kimini umfokanyama efoka mtunzi ufoka phula matambo iphuma phansi komfula ukhwekhwe kobaphumula ngase kweru.
Yebo yebo Studio 7 omuhle. Nayo indaba yami namhlengihlezi kwayo indaba ye-COVID-19 leyo ukuthi abantu uma befika eZimbabwe besuka kwamanye amazwe bafaka ku-quarantine. Why ma efika umuntu evela sam engahle e-chekhwe, ma engabanjwanga ahlezile emzini wakhe, ma ebanjiwe ehlasiwe esibhedlela, lokuya buthelela abantu ababegula nabangaguliwe buthelela one ndawo kusani khona kumkhuhlane ungaphela khona lapho ngolokhu beyesandiza umkhuhlane besiya phambili. uhulumende mayebona sibe ecabanga kahle kahle ubona ku writing khona ukwenzakalana abafike kahle nje ayeboda ayebamela khona acheck abantu bephume bezandle lapho abacheckwa khona abacheckwa abantu ngesame day khonapho efike she check oshaza kathulane kala lutho ashaphuma ezandle emzini akona ukufakwa besakwe befakwe bezithela nemkhushana bewanda mabe baleka ngeke basole mina ngithi ba right mabe phuma bebaleka ungahlala wena ukwazi ukuthi manje sonjani impatho wenkinga.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kula mayezi amabili awezulu lesiphepho alubhekise esigabeni seGulf of Mexico. Elinye yezi elithiwa Tropical Storm Laura selichiye libulele abantu abahlanu elizweni leHaiti lalubhekisa kwelemelika. Elinye yezi elithiwa Hurricane Marco amahurricane omabili akhangelelwe ukuchaya elemelika lamuhla kumbe kusasa. Amazwe awumhlubulo ezansi ye-Afrika yiwo akhangelelwe ukuncedisa ele-Mozambique ukuthi lilwisane lodubo lwabahlamuki besimoslem abedlulisa amalawulo asebebulele abantu abambalwa kulelo lizwe. Eke sikhangele ezivela ngapha kwelemelika ngamafitshane. Umhlangano omkhulu webandla lama-Republicans we-Republican National Convention uqala lamuhla. Lo mhlangano obumele wenziwe edolobheni le-Charlotte e-North Carolina kodwa ngenxa yegcikwane le-coronavirus uzenziwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini lakumabonakude. Lamuhla ebusuku ekuvulweni kwalomhlangano izikhulumele ezizaba khona zibalisa indodana kaTrump uDonald Trump Jr. lezinye iziphathamandla zaleli bandla. Ngeviki edluleyo ibandla le-Democratic Party belilomhlangano walo ofanayo kodwa kulezikhulumeli nezigoqela iziphathamandla zebandla lama-Republicans. Akukakhulunywa ukuthi emhlanganweni waleviki kuleziphathamandla zebandla lama-Democrats ezizakhuluma zisekela uMongameli Trump na njengalokhu okwenziwa ngeviki edluleyo kukhuluma abe-Republican Party besithi basekela uMnumzana Joe Biden. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leVirginia uMnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Sesizwile kancane masilalela uTrump ekhuluma eTwitter ukuthi enuzozama ukuthi ayenze kanjani ukuthi ama-Republican i-convention i-RNC Republican National Convention ukuthi yona uzoyenza kanjani. Okunye simzwe kutsho esola ama-Democrats ukuthi ama-speech abo amanye amaningi akhona ebe-recordiwe, pre-recorded, and therefore yena kusho ukuthi uzozama ukuthi awakhe awenze abe live. Kunzima kakhulu ukukwenza lokho ngesikhathi se-COVID unless makuwukuthi uzimisele ukuthi aphule ama-recommendations anikezwa i-CDC ayiwona akhuluma ngokuthi ungaba labantu abayingaki. So angiboni ukuthi uzokwenza kanjani ukuthi kuphumelele, but masisilandela umqondo wakhe masisizwa ama-comments awenzayo ku-Twitter lakuma-interview sibona ungathi uzozama ukuthi yena azame ukwenza izinto eziningi zibe live. Sizwile futhi njalo ukuthi kuthiwa yena esakhe ispeech uzosinika e-White House okuyinto engakazi yenziwe incumbent, any sitting president. Asikaze sizwe u-sitting president esebenzisa i-White House. I-White House ngelizwe lonke ngeka-president, whether uli-Democrat or uli-Republican.
Asebecubungule obekwenzakala kuviki edluleyo kubandla lama-Democrats. Bathi bona kukhanya uMnumzana Biden eveze ukuthi ungumongameli woqobo ngoba elesineke njalo engumuntu othandwa ngabantu abehlukeneyo abavela la kumabandla athiyeneyo afana lelama-Republicans lalo. Ubona njani isimo sika-Trump esizavezwa nxa uqathanisa lalesi sesisibonile sika-Biden? Kuzaba lo mehluko na?
isimo sika Trump masiqathaniswa lesika Biden sivele position errong kakhulu ngoba into ezikhonyiswa ngu Biden ku convention yakhe ngezo ukuhluleka ukulida ukuba le leadership esibonile ku Trump especially indaba zokuvimbela igcwane leli ele COVID-19 ukuthi li spread esibonile ukuthi hayi esikhathini esiningi uTrump uhlulekile ngoba one akafuni ukusebenzisa iscience and two uvele ngumuntu nje ovela akhulume akucabangayo angazange aqala ku-fact check or approve ukuthi into yakhona scientifically yinto engasebenza kufana lokuthi atshela abantu ukuthi hayi lingafaka i-bleach emzimbeni yenu ngoba i-bleach isibonakale into esebenzayo ukuthi iqedele igciwane leli izinto azikhulume ku-national TV lezi
umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha edolobheni le-Virginia kwele Melika
Hello. Yeah, what do you want? How can I help you? We are cool.
Come on, you can't do nothing. Mama, come up and get me. No, I'm not happy. You want to do nothing. Come on, you can't do nothing. Mama, come up and get me. No, I'm not happy. You want to do nothing. Life is not just a race. Shop your money.
Abahlabeleli abambalwa abazithi bona Zim Maskandi behlabela ingoma ethiwa COVID-19. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Abathathu abasezandleni zamapholisa besethiswa icala lokutshotshozela ukutshengisela abathi omnumzana Job Sikhala, Jacob Ngarivume loHopewell Shingono bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamuhla. Ibandla le-MTCT lilandula imbiko ethi lisebenzelana lebandla leZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.